Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Na kweze kuseni mtuagazi ngolwesi ne mshaka 24 kunhlolanja 2022 igama ngontunga milinku mo ezi hamba pambi li
igavmini nabwi uwiti ya chata manyatelo sibi akinseleleo guza mugu vigeru kumemetewa we COVID-19 aluwa tina sinja sivulanga asambange mselinzini labanya abantu anabesikora luwa bayanga esikolu eni inga testuwa ngama COVID-19
Liqhubeka likhwela inani labafundi ababanjwa iCOVID-19 ezikolo suku ngosuku. IZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa ngamapolisa labasekeli bezanu-PF selokhu esungule ibandla lakhe. Amapolisa kweleBotswana adubule abulala izigebengu eziyisishiyagalolunye ezibambe imota ethwala imali inkunzi. Bayabuza abanengi ukuthi ikambe bekungela zizalwane seZimbabwe na njengakusehlakalo esifanayo esisanda kwenzakala kwele South Africa. Silayo impendulo mlaleli qhubeka ukhongozele kumsakazo weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabafundi abangamakhulu phose amabili 175 ababanjwe iCOVID-19 izolo. Ngolwesibili kutholakale abafika phose ikhulu 95 belomkhuhlane lo. Amanani la aveza sobala ukuthi lomkhuhlane usumemeteka ngamandla ezikolo. Phakathi kwabatholakale belawo izolo abafika phose ikhulu 94 ngabeMathebeleland North kuthi abangamatshumi phose ayisikhombisa 67 ngabezikolo zeMaswingo. Abangamatshumi amane lanye 41 ngabeManicaland njalo abayisikhombisa 7 ngabeMashonaland West. Inani labo bonke ababanjwe iCOVID-19 eZimbabwe izolo ledlula amakhulu ayisithupha 609. Lanxa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro etshele iStudio 7 izolo ukuthi baphakathi kokusebenzelana labezempilakahle emizameni yokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane ezikolo, inhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe ithi akulalutho olwenziwa nguhulumende olukhanyayo. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso unkosikazi Nokuthula Hlabangana, yena othi impilo yababalisi labafundi isengozini enkulu.
Akusimangalisi lokho ukuthi kwenzakala ngoba okwenza enani lande kungenxa yokuthi akula malungiselelo abakhona isikolo zingakavulwa. Abantwana babuya bevela kumele ndawo ezitshiyatshiyeneyo, abantwana besikolo bonke lababalisi bakhona babuya bevela endaweni ezitshiyeneyo. Akulo testwayo opositive lo negative yidibadiba behlangana isikolo khona. Ngalezananzelela ukuthi ama-province amaningi wona lawa akhanya ele namba yabantwana ekhwelayo abatholakalayo bele COVID-19 mostly ngama-boarding schools. Kuma-boarding schools wona lawa uzathola ukuthi ama-boarding schools lawa ema-hostel kulokuminyana kwabantwana emaklasini lapho abafunda khona. The classrooms, the number of students ilokhu iningi inamba yabantwana instead of having fewer children per class. But because akulanto nto yalungiselelwayo ukuthi kube khona ukuvikeleka kokumemetheka komkhuhlane we-COVID, thina kusimangalisi ngoba sakubona ukuthi vele izikolo zavulwa kungela lutho olulungiselelweyo. I-ministry akulanto eyakulungiselelayo ukuthi babone ukuthi a school safe for opening in terms of ama-prevention measures.
Kodwa sihlezi sikhuluma lezi phathamandla zogatsha lwezemfundo khonapha kustudio 7 zisithi zithethe amanyathelo aneleyo awukuvikela lomkhuhlane ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo. Zithi njalo ziqhubeka zisenza okufanayo. Ayibonakali yini ileyo mizamo ekhulunywa nguhulumende?
Ha, lawa yothwa ngamanga manga lawa. Igovernment nxa kuyukuthi yathatha amanyathelo sibili aqinisekileyo ukuzama ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19, aluba thina sinja sivulanga asambanga emsebenzini, labanye abantwana besikole aluba bayanga ezikolweni bengathestwanga ama-COVID-19. Kunje abantu bengabe beqalile ukubuyela emsebenzini kungela kutesta okukhona, abe-boarding kade bahamba, abantwana kunje lababalisa bema-boarding schools kade bavula izikolo, kwakuyidibadiba khona ngale kungwele otestiweyo longatestwanga ole-COVID longela COVID. So bona nxa besithi bathatha amanyathelo okuzama ukubona ukuthi akula kumiwe yiwapho amanyathelo abatsho, izikolo eziningi especially ama-boarding schools abalabani water, ama-classrooms maningi, akula more teachers that were employed to try and divide these classes so that kuba le social distance. Akula social distance ekhona wese kuma-public schools ngapha lasemadorobheni, hawu yidibadiba, akula nto abalungiselelayo. Ama-PPEs izikolo azila, i-government is not even providing to try and ask system schools who do not have resources to purchase ama sanitizer. So we are saying there was really what among the others at Joe, Utiba, Bemi Pambu, to La Pabe Tibona, Zikon, the Latavis, Fido, Lamanatra, the Sibalung, Sele, Akin, Uti, Kusano, Mimita, Covid, Tunani, Uya, Vimbega, Agulan Danger.
Unkosazana nokuthula Hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, iZimbabwe Human Rights NGO Forum, ithi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa selokhu esungule ibandla lakhe le-Citizens Coalition for Change. Kumbiko ewethu leyizolo elinhlanganiso ithe yabenza lokhu ngamapolisa, amasotsha kanye labasekeli bezanu-PF. Ithe njalo uDlakela lolu lubhahe kakhulu lapho okuqhutshwa khona imikhankaso yokhetho lwama-by elections. Yengeze yathi kusukela ngosibandlela sokube lesehlakalo zoDlakela lwezombusazwe ezedlula ikhulu 112. Lanxa sehlulekile ukukhuluma lamapholisa, umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi ukulandule ukuthi ibandla lakhe lihlukuluza abasekeli bakaChamisa.
Umbiko omnandi balaleli baka Studio 7 liyanxuswa kunhlelo zethu ze-Live Talk eziqondane lokwethulwa kwezindaba zemikhankaso yokhetho lwama-by election lezo suku lapho luqhutshwa lolu khetho mhlaka 26 Mbimbitho 2022 kusukisela ngomgqibelo mhlaka 26 Mhlolanja kusiyafika umhlaka 3 Mabasa 2022 ezizakwenzelwa kuma studios ethu live sisakaza njalo laku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Kungaba kuhle ukuthi liphatheke lani kulezi hlelo ngokusibhalela imibono yenu, ukusithinta ngocingo uhlelo lusemoyeni kumbe lilobe inombolo zenu zocingo ku-Facebook lapho lusakazwa, kanye lokusithumela ama-audio notes. Lingakhuthwa yilezi hlelo, sisema-studios yethu live ku-Studio 7 eye-Voice of America.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selilandule imbiko ethulwe liphephandaba lebulenjini ele-Zimguardian eyokuthi omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa Umnumzana Walsh Mengube wakhalala ukuya emhlanganweni waleli bandla owenzelwe eHarare ngesonto. Leli phephandaba libike ukuba uNcube watshela intatheli izindaba zalo ukuthi wacunulwa ukuthi katshelwanga kusalesikhathi ngalumhlangano. Kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi uNcube ubengezwa kuhle emzimbeni. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Maere wethule umbiko enkundleni yeTwitter esithi abantu bengalaleli amanga ngoba uNcube inkokheli yeqotho njalo ebambisana labanye bakhe kumsebenzi webandla. Sikhuluma nje leli bandla liqoqa umhlangano omkhulu oza kwenzelwa eGogwe ngomgqibelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Sithan Chirodza.
Into eliqinisa ukuthi umbiko lo ngowamanga njalo umbiko olethwa abantu abathanda ukuhlanyela inzondo yokucabana phakathi kwabantu abathandanayo abazwananayo. Into engayitsho ukutshela abalaleli ukuthi ngesikhathi sisakhokhelwa ngubaba uMorgan Tsvangirai kwaba le ntatheli zezindaba ezaziye phula ingathi ama-ethics indlela esetshenzwa ngayo emsebenzini wokuba izintatheli. Abantu lababesona bebhala into ezingalunganga ezingekho emthethweni. Sathatha thina amanyathela njenge-province yakoBulawayo sabaripota abantu laba kumthethwandaba kuma-tribunal awezintatheli. Kwatholakala ukuthi abantu laba vele into ababeyenza yayingekho emthethweni njalo abanye bangkhona bagcina bexotshwa imisebenzi emaphepheni lezindaweni ezilesithunzi endaweni lapho ababesebenza khona. Okwakathesi silokucabangela ukuthi lezo zintatheli yizwe esezibhala incwadi ezinjenga le esixoxa ngayo.
Kungasela ukuthi umkhankaso wenu uhamba njani kakhulu nxa sikhangela ukubana uhlelo lokubhalisela ukuvota iBlitz campaign kade ikhona isisiyaphela.
Siyathaba kakhulu nge-voter registration campaign ebesiyenza. Into esidanisa ukuphela ukuthi sibona bakhona abatshintshwa ama-address bengazi ukuthi sebetshintshwe yi-SEC. Sizazama ukuthi sicubungule si-investigate sibone ukuthi kungaba yi-rigging yini ngoba ukhona omunye obe-register ward 9 lapho okule candidate yethu ubaba uDonaldson Mabuza. I-address yakhe phela itholakale esengumuntu ovela koGugu yena evele engumuntu wangapha umhlubulo wamaNdebele.
Sizwa kuthiwa umongameli webandla uzafika khona ngapho koBulawayo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngalolu daba?
Ye, umbiko lo awukafiki ngapha koBulawayo. Nxa ngisithi awukafiki ngisho ukuthi kumele ube ngumbiko oyethulwa ku-provincial executive. Kodwa esikubonayo mbona kuleqinisa kulokho njalo siyakudumala siyathaba ngolo mbiko ngoba siyazi thina ukuthi nxa umongameli engabuya la kontuthu into ekhona ukuthi sizatshaya intambo. Siyabe sikhayela ukuthi inani labantu abayabuya eralini libe phezulu kulabo esibabone esigodlweni seHarare.
Umnumzana Sithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo. Amapolisa kwele Botswana athi adubule abulala izigebengu eziyisishiyagalolunye 9 ezibambe inkunzi imota yabomantshingelane ethwala imali eHaburoni izolo zantshontsha imali ephose ingene ku-1 million pula. Isikhulumeli samapolisa uDipheko Motube wazise ukuthi izigebengu lezi yizizalwane zeBotswana leza kwele South Africa. Lumbiko wenze abanye bawisa iphika ngoba besokulokunakanela ukuthi lezizalwane seZimbabwe bezingabakhona njengakusehlakalo esenzakale kwele South Africa ngomvulo lapho amapolisa abulale khona izigebengu eziyisishiyangalombili 8 njalo abopha ezilitshumi ezigoqela izizalwane seZimbabwe ezazizame ukubamba imota ethwala imali inkunzi. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Priscilla Chikumba uvuke ubhova emhlanganweni owenzwe ilikhomishini labezombusazwe eHarare izolo ngemva kokubuzisiswa ngempiko yokuthi iZimbabwe Electoral Commission iphakathi kokuguquguqula uluhlu lwe-voters roll ngenjongo yokuqili bezela kukhetho. Izim Life ithi umhlabeleli wakwele South Africa ocula i-hip hop uRicky Rick uzivulele ngokuzibophela izolo. I-Chronicle ithi abalimi bemathebeleland laseMidlands kabasahlalisekanga ngoba izilimo zabo sezitshile ngenxa yokungani kwezulu. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sibonani kuStudio 7 basakaza bahle abaneqiniso. Kuleli radio wathuba kaNkulunkulu mina bengicabanga ukuthi ukhuluma iqiniso lathi sikhuluma iqiniso singabantu esifama odini. Mina njengonyoni ngisenyama endlovu laphansi sekukhuluma iqiniso elinye nje ukuthi abantu belizwe le qiniso. Bantu bakithi ngizwa abantu abaningi onke bekhuluma bethi kule qembu eselitsha eyiphathe elitsha eZimbabwe selivuliwe abathi i-CCC elizokhulula abantu iJalingumosi. Bantu kaNkulunkulu ayikho into enjengaleyo. If leyo CC yakhona iyehlulekile ukulungisa inkinga aziphathwe i-MDC Alliance le-MDCT baze bathi nasebebaleka inkinga zeZimbabwe zinkulu okudlula eze-MDP. So usho ukuthi laba bantu akusiba nto abaright effect leyo okudingakali nje ukuthi utshone sibhoda siyelela le liqiniso nje elisulwa. So usho ukuthi lobo abathiwa ngothamisa akusuye umuntu omele ekhulule iZimbabwe.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Ngiyani lonke abasakazi bamabahle ngibathandayo. Hayi, siyabonga, siyabonga umsakazo weStudio 7 ngokusilethela iNews ezinjalo. Yeah. Hayi, number 1 sibonga mama bothe sifuna sesizakwazi ukunyathela kahle siyemakhaya sihamba sifika singadizi. Yes, sifika singena eborder. Yeah, siyabonga kakhulu kuleyo ndawo. Siphinde futhi mhlawumbe sekuzophela nalobo guruguru wade ugcwele lapha eZimbabwe. Ngawuhamba thola ama roadblock.
Bakithi livuka njani nantu wakaStudio 7 ha? Siyadanisa abantu ukuthi isikhathi sonke siyafaka ama-audio yethu ha? Asiwezwa kodwa uzeze omunye lokhu iphindwa ayithabe engaphi lokhu liphinda into ekhulunywe ngumuntu ngeziko ephelileyo izivale siphindwa kodwa akhona amanye abuyayo amathe okuya kwakwenzanga kuphilelwa kuyini. Hayi, alingenzinjalo bantu basakazi bethu siyazithanda sifakeni sonke lizwe imbonene abantu bonke. Hayi, mina nje ngikhonapho nje kukhuthazeni ukuthi abantu hayi singazondani ngoba singabantu bani, singathethisani singabantu bani. Asibekenini amazwi ngendlela njengoba seze omunye iviki ephelileyo kwakhuluma ngakho. Sisole sikusolayo kuhle singathethisani, ukuthethisa kwakhi lokhu. Singabantu nje sonke sinje kumele sihloniphane siqondisane. Ngithi ngitsho lami lapho ukuthi hhayi thina vele eqinisweni hhayi iphathi lenkulu leyo ebusayo sisapotile iminyaka yonke leyo. Hhayi okwakathe silathi siye khangelo lokuthi hhayi ayitshintshe bakithi layo inika abanye loya kanelise ukuthi azenzela amavoti amaningi. Hhayi ayimnike.
Abalandeli weStudio 7 lana nje ukuthi ngithunga umlomo aluba
umshaba lo okhamisa impela inqolo ngekhuluma amanga into engekho bona abezani laba makade ningalazi iqiniso ngizonitshela ke mina namhlanje indaba vele yaphazanyiswa yibo kuseselalo xhegu labo lelo tshombo ethatha imali zamakhansili ezihambisa kuye eHarare abese divider mina ngakubonela kuye ngangawazi ukuthi akunedolobhu elingahamba liyethuthukisenye indawo bethatha besiyathuthukisa indawo zakibo lena ubulawayo vele bevele bembandlulula nje lapha uzama ukuvala abantu bantu vulana amehlo izani le inamanga lalo Elifas Mashaba lo unamanye amanga anzima yokuthi nje vele umuntu mawakhotha nje ulimi lwamanga kuyahlupha yibo uThulani Ndlovu enkayi kwesikhubukhulu.
Salubonani, salubonani, livuka njani ndawo zonke. Ngivukisa abantu basebhinga elusulu sisi wami uNaduma. Ngibuye enkayi kwesikhobokhobo ngivukise umama wami endaweni yelugambo uMasithole. Ngivukise usobhuku uSamofathi Nduna usikhobokhobo ngithi lingabe linjani ehlupheni lolo lwe-ZANU PF.
Ngiyabingelela ku-Studio 7. Igama ngingulungisani wakondlovu ngisithokoze eGoli. Sengizame kaningi ukungena lana bakithi akungeneka angazi ukuthi kungena banjani. Ngingena lapha ngombono wami ukuthi laba abantu bakithi abathi asibambaneni sibe into eyodwa sikhiphe izanu bachaze ukuthini, ngoba thina nabantu basesishoneni ngeke safa sabambana. Thina yithi abantu basesinkini esincenga ukubambana nabo, bona bancenga ukubambana nathi. Nansi nezaphitha sihlanganeni nabantu babale emashonaland senzeni into yodwa. Ngicela beqale beyokhampena le emashonaland bebuye namavoti sibonti bazothola amangaki bese bethi asibambaneni. Nansifana nabantu be-NDC bathi asibambaneni sibe into yodwa sikhiphe izanu, bona sebeqembukane kangaki bangamaqembu amangaki. Njengamanje labantu abathi asibambaneni abe-NDC bangamaqembu amangaki, bantu bakithi asivukele emaqandeni sekukhohlisana. Amaqembu la e-NDC athi asibambaneni awu-3 wona akwaziyo ukuthi eliyilo yiliphi.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abezempilakahle bamazwe ase-Afrika abaphakathi kokuhlangana kwele-Nigeria sebekhuthaze ukuthi kube lokusebenzelana kuleli zwekazi ukuze amajekiseni e-COVID-19 abiwe ngokulinganayo. Umsakazo munye uthi umholi webutho le-Sudan uGeneral Mohamed Hamdan Dagalo uphakathi kokwethekelela ele-Russia ngesikhathi i-Russia isolwa ngamazwe omhlaba phezu kwemizamo yayo yokuhlasela ele-Ukraine. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uhulumende wakhe uzaqhubeka esengeza izijeziso zenotho azethese ele-Russia nxa lingaqhubeka ngemizamo yalo yokuhlasela lokuhluthuna ele-Ukraine. Kumbikwa wethu leyizolo kuTwitter, uBiden uthe ukujezisa kwakhe amabhanga aseRussia kuthange kuveza sobala ukuzimisela kwakhe ukumelana leRussia, yona athi isilungiselele ukuhlasela iUkraine yiloba nini. Amazwi kaBiden aza ngesikhathi iningi lesizalwane seMelika lisithi leli lizwe alimelanga lidlale indima ebanzi kulolu daba. Uphenyo olwenziwe yi-Associated Press ibambene le-Center for Public Research Affairs Luveza ukuthi isilinganiso sokungamachumi posi amathathu sabantu 26% yiso kuphela esithi iMelika kumele idlale indima enkulu kudaba lweRussia leUkraine. Kodwa isilinganiso samachumi amahlanu lambili ekhulwini 52% sithi kumele ibambe iqhaza elincane, kuthi isilinganiso sokungamachumi amabili i-20% sithi akumelanga iMelika ingenele. Isigodlo sebutho leMelika iPentagon sazise izolo ukuthi amabutho eRussia asengahlasela iUkraine kungaba yisiphi isikhathi. Kodwa izijeziso ezetheswe iRussia iMelika leBhilithane zingenqabela lokhu na? Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo elandela udaba lolu umnumzana efidlela Ncube.
Izijeziso lezi ezethuliweyo vele bezilindelwe ukuthi ziza kwethulwa ngokuba vele ayikhulumele lamazwe iMelika lamanye aseYurophu lamanye angaphandle kweEurope anjengabo-Australia ukuthi iRussia mingangena kumbe ihlasele iUkraine ngandlela thize babe bezafaka izijeziso zenotho. Njalo ezizayo zilokhu zikhula ngokuya kwesikhathi. Ngakho-ke lezi izijeziso bezilindelekile bekusazakala vele ukuthi zizabuya bebesaza beRussia lo mhlaba ubukwazi khona lokho ngokuba vele kwakhulunywa ukuthi zizabuya. Ngakho-ke akulanto emangalisayo ngazo ukufika kwazo lezi zijeziso zenotho.
Singabona izijeziso lezi zisiba lomthelela uBiden labanye bakhe abawukhangeleleyo na? Kanti layo iRussia nxa kuyikuthi ilakho ukuphindisela, singabona iphindisela ngandlela bani?
Izijeziso zenotho ziya ngokuthi zingakanani njalo ziya ngokuthi zizahlala isikhathi esingakanani. Okwesithathu ziya ngokuthi lo ezifakwa kuye ubezilungiselele okungakanani kulezo zijeziso. Ngokubona kwami yebo kambe izijeziso vele zizaba lomthelela omubi kwezomnotho zaseRussia. Kodwa kuzaya ngokuthi yona iRussia ibizilungiselele okungakanani kukhona lokho. Ngokubona kwami asonto abayicabange izolo kumbe kunyanga leyo kumbe enyangeni eziyisithupha ezidlule ukuthi bazangena e-Ukraine bebezilungiselela iminyaka ethile edlulileyo. Ngakho-ke babe bekhangelile ukuthi singangena vele bazafaka izijeziso zenotho zizasilimaza okungaka, base bezilungiselela kanjalo ukuthi bazivikele. Kodwa lanxa bezivikele kanjalo ubuhlungu buzaba khona. Labo-ke njalo bazazifaka izijeziso abazazishova kwelaseyurophu layo lakwasemelika lakwezinye indawo njalo. Kodwa ukuthi izijeziso zenotho zizakhipha iRussia e-Ukraine ngeke kwenzeke. Into ezakhipha iRussia e-Ukraine ukuthi kuxoxiswane, kuvunyelwane ngokuthi lokho kuthiwa yi-security architecture ye-Europe izamiswa njani. IRussia isuthiseke lalabana basuthiseke, yiyo indlela kuphela ezakwenza ukuthi impi ingaqhubeki.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Umbiko esanda kuthola uthi umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin useqalisile ukuhlasela eleUkraine. Ekhuluma kumabona kude kusikhatshana esedluleyo uPutin uthe usethumele amasotsha akhe kweleUkraine esigabeni seDonbas. Uthe amanye amazwe engazama ukungenela kulimpi azawukhomba onotshwala. UPutin uhlasele eleUkraine ngesikhathi ugatsha lweUnited Nations Security Council luqhuba umhlangano wesiphangiphangi phezu kwalolu daba. Siziphethe ngebezihamba phambili. Liqhubeka likhuphuka inani labafundi ababanjwa iCOVID-19 esikolo suku ngosuku. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.